ovuze labakhala ubusuku bonke abantu beyayela endaziyo uyabona inkunzi zijwaqelene umuntu eyikhuza inkunzi yakhe zithi lapho abayayela endaba yikhuza ngaza ukubona ungafika lapho ubona okwenzakalayo kunzima mfowethu uzafica ukuthi yonke indawo sowuvuzela wonke umuntu ukhoma ngeyala endazi yedynamo igame lebuyayo abantu ngeke kube yi-6 years lokhu bedliwa yidynamo ngeke kwenzakala abantu bathi lo nyaka bafuna ukuyijengisa ukuthi hayi nathi yala endazi futhi championship ngokudla idynamo kubunandi bangikhona okulapha kunzima kunzima abanye bathi kula bantu ababonakala emagrawundi ebusuku abantu bathi kulalokhu yobunandi bangikhona phela lobesibumeleleyo
kozala nkomo bani nxa sukhangele wena
mina lapha ngokubona kwami lapha ngumdlalo omkhulu kakhulu ozayenzakala kusoze kube lama goals amaningi ngibone ngani ezanqobizani ngoba nge-one not ngoba kunzima lapha kodwa mbona idynamos ifile nkinga ngoba ugoalkeeper wabo lo arubi kakho sehambile e-South Africa ku-Pretoria University so ngibonani yoba lenkinga nxa ugoalkeeper lwalo ingekho hhayi ngibone kuzaba lo mgwaqo onganovulekile laphana egedini
nxa sesikhangela ke amapholisa lokunye nje okuthiyeneyo akhona yini azabe khangele umdlalo lowo
amapholisa athembisile ephepheni la izolo lapho ukuthi hayi kuzaba kuhle mina ngikwami ngitshayela ihlombe amapholisa kakhulu nxa ngidlala umdlalo we-Capes United abazange baphosele ukuthiwa yi-tiegas benelisa ukukhangela umsindo wafuna ukuba khona bawukhangela kwazi kwaba kuhle kwaphutsha babamba labantu abagangelwe labesingabafuniyo abajikela amambodlela lama-orange e-ground mina ukubona kwami amapholisa azasebenza kuhle akusoze kube nenkinga laphana bayewazi umsebenzi wabo kakhulu
ungatshelani-ke abalandeli bebhoso ledimbali
kubalandeli laba abavakatsha kobulawayo abe-dynamo sebabuya kobulawayo sithi hhayi fikani kuhle lapha esigodlweni sezinduna namakhosi lingabuyi lo msindo libuye lizihlabelela ligolotsha ligolotshe li-team yenu konke kulungile kobulawa indawo zokudlela kugcwele kobulawa ibulawe phela ilako konke ukudla abakufunayo abebhoswe labo ngiyabatshela ukuthi bakithi lapha silabantu abethekelela ababuya bevela ngale ngasesigodlweni saseharari asibatshengiseni ukuthi thina sidlala phakathi e-ground asidlali kuma-terraces kuliwa sidlala e-ground nxa ihlohla ibhoso asicelebrateni nxa ureferee sithi hhayi lokhu yilokhu asikuvumeni ukuthi lokhu yikhonokho so basekeli bebhoso labedimbare asifundeni ukuzibamba sikholiseni umdlalo sisapote ngokhwelo nangevuvuzela nangakonke sikwenelisa hatshi ngamatshi